Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kumabasa 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
My government has put measures in place to ensure free, fair and credible elections. We must all say no to violence before, during and after elections. No violence.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula eZimbabwe ngesikhathi sokhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka.
Independence Day icho okuningi kakhulu empilweni yami ngoba nginuka ilungelo lenkululeko yokuthi ngisebenzise umhlabathi wethu elizwe leZimbabwe ngikhululekile.
Abakubandla leZANU PF bathakazelela uzivuse besithi kunengi okwenziwe ngohulumende webandla leZANU PF kusukela ngo-1918.
Akulungiswe indaba zomnotho, baphiwe laba mathuba ukukhokhela, baphiwe amathuba kwezebhizimisi.
Ukulabatsha abathi akulalutho olwenziwe ngohulumende olubambekayo selokho eleZimbabwe lathola uzivuse. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula ngesikhathi sokhetho lonyaka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umnangagwa wethule amazwi lanamuhla eMount Darwin esabelweni seMashonaland Central lapho obekulomcimbi omkhulu welizwe okunanza iminyaka engamachumi amane lantathu 43 kazibuse. Utshele umbuthano lo obekulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga inkokheli yebutho lebandla elibusayo abantwana besikolo abadlala umdlalo wenguqu labantu abahlala kulinda ukuba akumelanga inhlanganiso ezizimeleyo ziphehle udlakela.
My government has put measures in place to ensure free, fair and credible elections. We must all say no to violence before, during and after elections. No violence.
Umnangagwa owangena esikhundleni ngomnyaka ka-2017 kulandela ukugenqulwa kwayengumongameli uRobert Mugabe libutho libambisana laye labanye uthe kunengi asebekwenzele abantu bakweleZimbabwe kusukela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Kusenjalo bekulomcimbi ezabelweni zonke lapho obekubalwa umbiko oqakathekileyo kaMnangagwa 81 Mnangagwa 10. Unkosikazi Judith Ncube umphathintambo obona ngokwenzakala kobulawayo obesenkundleni yezemidlalo eWhite City Stadium nguye obale umbiko kaMnangagwa.
Babuyile ngobuningi babo abantu bezothakazelela leli langa njalo sifisa ukuthi alubana siqhubekela phambili ngezimiso lokudefenda kumbe ukuvikela umbuso wethu ukuze ungachitheki. Okuqakathekileyo yikubambana, ukuhloniphana lentuthuko.
Umgcini sihlalo abasakhulayo kobulawayo kubandla leZANU PF umnumzana Freedom Murechu ubonge abakhulula ilizwe esithi benza umsebenzi omkhulu.
Singanjengobantanga ukuthi sinjoye whatever siwe enjoying now, sisifunyele ukuhamba esikolo kwenza ama-courses esiwafunayo, imisebenzi esifunayo, amabhizimisi.
Ukhansila uDonaldson Mabutho owebandla leCitizens Coalition for Change ongene umcimbi namuhla kobulawayo emele umeya uSolomon Mguni uthe bayaluqhakathekisa kakhulu usuku lokunanza uzibuse.
China Citizen Coalition for Change njengabameli bedorobho siyaqhakathekisa kakhulu imbuthano enjengayo naleyo yokuthola uzibuse. Imbuthano esithi ngama state functions ikole sibona sikhonapha sixhasana la wonke umuntu.
Usenetha wakobulawayo unkosikazi Molly Ndlovu okudalele Politburo kubandla elibusayo ukhale ngokwenziwa umsakazo we-ZBC.
AmaZandla forces and Zipra forces balwe okulinganayo. Nxa kukhulunywa ngabo kuma-TV mele kukhulunywa ukuthi izandla le-Zipra yibo abakhulula leli lizwe.
Bebesidla ezifela emlonyeni njalo abanye begida kuze kuthunqe uthuli eZimbabwe. Loba kulabanye abathi uzibuse ngowabantu ababusayo kuphela. Nimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngosenjalo uhulumende weMelika uthi uchayela ihlombe eZimbabwe ngelanga lalamuhla elikazibuse lanxa kusobala ukuthi amalungelo oluntu alokhe esephulwa elizweni. Embikweni owethulwe ngumabhalane kahulumende umnumzana Anthony Blinken lamuhla, eleMelika lithi lizaqhubeka lisekela eZimbabwe ekuthuthukiseni umnotho, inhlelo zokudla lobungani, njalo lithemba uhulumende uzaguqula umbuso wakhe. Ngakwelinye icele, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International Zimbabwe layo igcizelela ukuthi ilungelo loluntu liyephulwa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lethule umbiko lisola elithi ngumbuso ongakhululekanga, kwathi eleZaphu lona lagxila kakhulu kunkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Kutakwashe Musaka, ilunga lebandla leZANU-PF eMathebeleleni North, njalo obesemkhosini wokunanza leli langa eNyamandlovu.
Salibonani emahlabezulu, ngizwa ukudana okuthize ngama congratulatory message avela phecheya le kubo America la le inhlanganiso ethiyona yi-Amnesty International. Ngiyamangala sibili ngoba laba bantu bona bafuna ukuzichaya ingqungquthela bezichaye isifuba bethi bona yibo abakwaziyo ngamalungelo abantu. Kodwa isikhathi lesikhathi sizwa kuthiwa eAmerica abantu bayachaywa, sizwa kuthiwa abantu abamnyama bayahlukuluzwa, sibona kuma-TV abo khona ngapho bechayana bedubulana. Kodwa bona sebezagijima bethi kuthiwa i-human rights le-democracy ngapha eZimbabwe. Badane nje ngeZimbabwe ngenxa yokuthi iZimbabwe iseyivuli iminyango yabo ukuthi bona befake i-regime change eZimbabwe. Babona ukuthi amaZimbabweans bona bakhangela ukuthiwa ngesilungu i-regime continuity, bona bafuna ukufaka i-regime change. Babonile ukuthi iZimbabwe ayifanali lamanye amazwe laba abayenza santando. IZimbabwe ivalile wonke, iyalile ukusetshenziswa iZimbabwe, iyalile ukuthi bona beyenza abakufunayo. Badanile ngomthetho lo omutsha owama-NGO owafakwa iZimbabwe, yiwo umthetho obadanisileyo. Umthetho ovala ubugebenga babo, ubugelekeqe kade bebuyenza lapha elizweni, yiwo umthetho abenza ukuthi bekhulume konke lokho. Ngakho ke angivumelani lakho kancane ukubana kulama abuses ama human rights eZimbabwe. EZimbabwe kukhululekile. EZimbabwe sithi hayi asifuni kubuswa, bafaka imali eningi so bayadana nxa amanye ama organization abo sokuthi hathi akamelanga isebenze ngoba akalandeli umthetho.
Lo ngumnumzana Kutakwashe Musaka, ilunga lebandla leZANU-PF eMathebeleleni North, obekhuluma ecingweni leStudio 7. Silokhe sikudaba lukazibuse kulabanye abakhala ngokwenzakala elizweni. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule uthi ngemva kokuthola uzibuse kumele ukuhlupheka kwabantu kwehle elizweni.
kumele sikhangele njalo emuva ukuthi indlela sesihambile sesithole uzibuse sihambe kuyini sokwenziwe okuyikho umqoka okuyikho esakulwelayo ukuthi lizwe leZimbabwe likhululeke one kunelo nalodwa lomhlabathi wonke sawulwelayo umhlabathi ukuhlala kahle yesayilwelayo sizikhangelayo zonke izinto zenezo sikhangela lapha eZimbabwe kunenge ukudinga kwenziwe kakhulu uhulumende umele ananzelele kakhulu ukuthi inkalakatha yento ayiqhakathekile ukuthi abantu ba ukuhlupheka kwabantu kuphungulwe.
Umgcini sihlalo wabomama kubandla leMthwakazi Republic Party unkosikazi Sithembe kuye Nyoni futhi abantu eZimbabwe lokhe belwisa ukuba bethole uzibuse
lusuku lapho esathatha khona ilizwe salinika abantu besempumalanga ngoba yibo abakhanya bekube beyikholisa independent. Hayi thina kuMthwakazi siyizwa ngokuthi kule nkululeko kodwa thina asiyazi vele sichinisele inkululeko ngoba ungeke uthi ukhululekile usebenze umntana wakho engasoze isebenze umntana wakho engasoze isebenze kulelo lizwe uthi ukhululekile. Yebo bengabe bekhona abanye kuMthwakazi abangathi ukuthi thina sayithola labo beyizikhothamathe besidla imvuthuluka.
Umnumzana Felix Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi abantu abakholisa uzibuse ayisibo abalwa impi yenkululeko.
Sitshayela ihlombe amaqhawe aletha ukukhululeka eZimbabwe. Ipoliye singake sathi konke kubi sibili lizwe labuya indi ipolitikali. Ibandla elibusayo for 43 years alisalandaba, selandaba lozulu, sebebusa bona, sebekhohliwe ukuthi umbuso vele ebantwini. Isayo inotho, i-first family labangani bayo, abalutshwane, amasela.
Omunye wabasakhulayo ofundela ezokulima, umnumzana Pride Ndlovu, uthi inkululeko ibakhuthaza ukuthi basebenzise izandla zabo kwezokulima.
Independence Day icho okuningi kakhulu empilweni yami ngoba nginoku ilungelo lenkululeko yokuthi ngisebenzise umhlabathi wethu welizwe leZimbabwe ngikhululekile. Njalo futhi Independence Day isikhumbuzo segazi elachithekayo labo khokho bethu kwenzela ukuthi thina esiphilayo manje sithole ukukhululeka. Njalo sikwanisa ukuthi sizincedise lathi njengabantu abamnyama sikwanisa ukuthi sithuthukise ilizwe lethu ngama-business atshiyeneyo njengokulima.
ELeZimbabwe selabuswa ngabantu ababili selokhu ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Silokhe sikudaba lunye abahlala kweLebotswana bathi kuningi okubahluphayo. Umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-ofisi yomeli weZimbabwe kweLebotswana ithi kuzaba le dili kuyona le viki kuyindlela yokunanza usuku lukazibuse. Kodwa iningi elisithola likweLebotswana libalekela ubunzima besimo somnotho ekhaya lithi aliboni isizathu sokuthazelela lolu suku. Omunye wabo unkosazana Sindiso Spanda ohlala esigodlweni eHaboroni.
Siyizizalwane zeZimbabwe sisezweni leBotswana sikhangelele independence 43rd Independence Day celebrations esizabe sibuthene khona sizizalwane zeZimbabwe sisidla inyama sigida. Kodwa ngokwami kuyabe kungayisikuthi sijabulela independence ngoba uzibuse wabuya sibili kodwa kasiboni ukuthi wasinceda ngani uzibuse. Yikho nje sigcwele amazwe onke omhlaba.
Umnumzana Sifa Sithuma wenhlanganiso yeZimbabwe Community in Botswana uthi kubuhlungu ukuthi kulalabo abafela ukukhulula ilizwe kodwa impilo yabanzima kusukela sokulozibuse.
Zima sikhangela sikhuluma ngendaba ze-independence kule ngoma lethi emoyeni kwakubuhlungu. Ungayilalela soyezwa kufika okunye okuyi-feeling ubone ukuthi abantu abasizalayo ngamaqhawe babezimisele ufa befela ukubana ikusasa yethu ibe ngcono. Nxa usukhangela njalo uqathanisa ke indlela ababe committed ngayo la ngendlela izinto mebeziyiyo uyaphosa ukuthi ngabona along the way kulalapho endwangu eyakhutha khona ugatsha.
Iningi leZimbabwe laphuma elizweni langena emazweni afana leBotswana saba lemuli abanye abantwana sebesizwa ngendumela kuphela ukuthi ekhaya kwaye kwakhonjwa ngophakathi. Esinye isizalwane seZimbabwe esileminyaka yamachumi lasikhombisa uthi kuyadanisa ukuzwa ngembali yeZimbabwe ukuthi kwakulilizwe lolujulobisi.
Independence Day lusuku esikhangela lokho okwenziwa ngokhulu labokhokho bethu, appreciating ukulwelwa kwabo inkululeko yelizwe. Uhlupho nje ngithi abatsha yikuthi indaba esizizwa zikhulunywa ngokuthi iZimbabwe was the breadbasket of Africa. Bese sikhangela manje, there is nothing esikubonayo enhle. Bese sizibuza ukuthi mhlawumbe bekuphilwa ngcono kudala kulanamuhla.
Abanye abafana lomnzana Ntokozo Thebe bathi kade sebeze bakhohlwa ukuthi kulelanga likazibuse.
Yabeyi uthi kumhla ka-18 abengasakwazi ngoba kahle kahle vele kimi la 18 wangikhona ingani mina ngiyedwa engaphandle kwelizwe leZimbabwe. U-18 lowo angikwazi ukuthi uphawula. Engxenye kwabaseZimbabwe, they've got something to celebrate. Hayi mina kakula.
Kodwa okubandla lezana uPF Mnumzana Peter Mathangi uthi kuningi ongathakazelelwa nguZulu ngemva kweminyaka engamachumi amane lantathu leZimbabwe lizibusa.
With every reason to be celebrating independence, one of the key and major issues that we celebrate is the founding democracy that was born out of.
Ukulezi zathu zonke ukuthi sithakazelele uzibuse, abantu kade sivayenelisa ukuvota, wayenelisa ukukholisa umnotho ongelabandlululo, njalo umnotho uyatshengisa ukuthi usuqala ukwenza kuhle.
Noma nje abanye abakhulumele Studio 7 batshengise ukungathakazeleli usuku lukazibuse, iofisi yomeli weZimbabwe ithi kuzagidwa kujatshulwe ngomgqibelo kunanzwa lolu suku. Ngiwumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7, ngiSabron kwele Botswana.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli wakwele Ukraine, umongameli Volodymyr Zelensky, lamhla wethekelele ibutho lakhe edolobheni le Avdiivka. Umnumzana Putin wakwele Russia ubesendaweni ezahluthunwa lelizwe lakhe kwele Ukraine. Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele United Nations ithi kunzima ukuba benike abantu ukudla lokunye kwele Sudan okulempi yomvukela. Kulabatsha abathi akulalutho olwenziwe ngohulumende olubambekayo selokhe eZimbabwe lathola uzivuse. Kodwa kulabanye njalo abathi kunenge okwenziwe ngohulumende webandla lezanu PF kusukela ngomnyaka ka-1980. UTopas Mudzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Omunye wabakhathazekileyo ngunkosikazi Senzeni Maphosa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Abantu abasha babhekane lobukhulu usizi, babhekane lokuswelakala kwemisebenzi ukuya ngabubhahile. Singakhangela isilinganiso esingidlula ingxenye ekhulwini sebephila ngokuba ngomatshonisa, kuthengiswa lokhu lalokhu kungakhathalekile ukuthi ufundile yini. Into engiyibonayo engasiza lapha yikuthi abantu abasha babambe ndawonye, batshintshe uhulumeni, bafake ubukhokheli obulenkangelelo lokuzwisisa isimo lezindingeko zabantu abasha.
Kodwa umnumzana Addington Mpofu unobhala obona ngezokukhitshwa kwemibiko kuhlangothi lwabasakhulayo kubandla lezanu PF kobulawayo uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wenza inhlelo eziningi zabatsha.
Ama youth have been able to be integrated into e-government. Uhulumende ufake ukuthiwa ngama youth desk kuma ministries wonke. Uhulumende ulethe i-youth bank. Uhulumende njengakhathi esisibona i-election yakuqala siba lento okuthiwa youth court. So there have been a lot of strides that have been made to make sure ukuthi ama youth ethu aphakamiswa.
Olwela amalungelo abasakhulayo uMakhlio Mafumo uthi uhulumende ulamandla okulungisa umnotho obhidlikayo. Obona ngokuthuthukiswa kwabasakhulayo kugatsha lwendaba zabatsha, uMnumzana Elias Murinda uthi uhulumende uncedisa kakhulu abatsha ngokwenza inhlelo ezichiyeneyo.
Young people have benefited tremendously since 1980.
Kusukisela ngo-1980 uhulumende usebeke imithetho eminingi elokwenza ngabasakhulayo ukubeka sobala ukuthi lesi siqinti sesizalwane siyaqhakathekiswa. Sikhuluma ngezokufunda, izabelo zonke zelizwe zilesikolo semfundo yaphezulu i-university, njalo izikolo zokufundela imisebenzi yezandla zigcwele elizweni.
UMnumzana Rejoice Ngwenya, ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, uthela kusasa labatsha lisezandleni zabo.
Lokuqala ngayekwenzakala ukuthi babe labo bangabantu abangena embusweni baguqula imithetho yakhona ihambelane lezifiso zabo. Okwesibili, nxa kukhanya sobala ukuthi uhulumende okhona osembusweni akakwazi ukulungisisa umnotho ontanga baningi ngabamvotele bamphumise bafake uhulumende ohambelana lezifiso zabo.
UMnumzana Methuseli Moyo, ingcweti ecubungula indaba zabatsha njalo ofundisa e-National University of Science and Technology, uthi kunengi okungenziwa ukuze kuguqulwe ukusasa yabatsha.
Akulungiswe indaba zomnotho, baphiwe laba mathuba ukukhokhela, baphiwe amathuba kwezebhizimisi, baphiwe amathuba okuthi bafunde, baphiwe amathuba okuthola imisebenzi. Konke lokhu kutholakala nxa ilizwe lihlalisekile, lisiya phambili, libuswa kahle.
Banengi abatsha eZimbabwe abathi bathwele nzima ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Selokhe sikudaba lukaZibuse, olwe Independence Day, abalwa impi yenkululeko bekubandla lezapho, ngaphansi kweviyo leZipra, bathi baphatheka empini yokulwisana lombuso wabamhlophe ngenhloso yokuqeda ungcindezelo lokuhlukunyezwa kwabantu abamnyama ukuze bakhululeke njalo bazibuse, kanti babengabuzanga elangeni. Kubika uEzra Chisaswanda weStudio 7.
Bathi usuku lwanamuhla lubazwisa ubuhlungu ngoba kulankululeko abayibonayo. UMnumzana Douglas Malikwa, owayengumlweli wenkululeko, usebuhlungwini obukhulu ngokwenzakalayo.
Alwela uzibuse lokukhululeka kwethu. Immediately isithola independence yethu, sabotshwa sangena amajele, abanye bafa. Up to Katis, abanye bethu ababuyela ekhaya sikwazi ukuthi bafa. Kunengi esikukhangele kuleli lizwe okungasuthiseki abalweli benkululeko labonabo abantu ababesapota emakhaya leli lizwe. Sathembisa abantu okuningi sibe badabuzanga ukuphumelela.
UMnumzana Isaac Mabuka laye uthi okwenzakala eZimbabwe ayisikho bakulelayo.
Kukayani asiboni into esasiyilwela sizwe. Our expectations azingasizwe lezo. Besicabanga ukuthi wona singathathi ilizwe kuyaba loluju. Ilizwe liyaba lithi ukwedlula laphana esasisilwa ngapho. But kukanya into zinzi. Njengoba ngikhuluma nje nami njengewobet ngiyatubeka. Ko abantu nje mahlaza bawesi.
Abanye abeviyo leZipra abangeniswa kubutho lelizwe leZimbabwe National Army ngemva kokuthola uzibuse ngo-1980. UMnumzana Martin Dlovu owangeniswa kubutho lombhuqazi wekukurawundi laye usola umbuso weZANU-PF.
Kubuhlungu khonoko ukuthi ngoba ama-expectations awo wonke umuntu wayephandle kwelizwe wayesilwa wayecabanga ukuthi nxa kufika ekhaya kuza kuba ngcono kunalokho esiyikho khona. Kodwa lathi sizibona sesingemuva, sibona siyithi esingathi hlupheka kakhulu, esingalalutho vele, esingalakho esingathi siyakuyabambeka, esingakutshengisa labantu labantwana bethu. Balutshana abathembayo nxa ubatshela. Njengoba la kade ubuza usithi la wahamba empini, uthi la ubonile vele ukuthi akulalutho lapho lukhona, ngitsho sibani. Akukhanyi.
UMnumzana Mike Mpofu waye kuZimbabwe National Liberation Army kumbe iZANLA elalingaphansi kwebandla leZANU uthi konke kuhamba kuhle eZimbabwe.
Yikho sibe sakulwelayo, kodwa lezi suku sibi nge-second dispensation. Hayi, ukhanya sibe sakulwelayo kubuya sibili kungena sibi endlela esasiyifuna. Sokutshintshile kathesi. Kathesi ngoti akhangela vini ephalamende lokulakumaminista ngale abantu besindebeleni sebekhona akusafanani lokwakuqala. Ubandlululo lokusibandlulana ukuthi lo ngumhlobo walo ngumhlobo wani, hayi upresident okhona ukhanya akakufuni.
Ugogo uRita Malanga ngumfelokazi uthi langa likazibuseke kalandaba lalo ngoba uyahlupheka.
Mina lekuthi kade kule independence bengakwazi ngizwe ikhathi esingikade ngisedrobheni. So nxa kuthiwa i-independence mina kimi kakula independence futhi kakula ngoba lakade singinjenje ngaba ngumfelwakazi ngo-86 bona laba abakuselizweni ababusayo ngathi ngisiyabhalisa ukuthi kona singumfelwakazi bafika bathi ngimncane ngizakhomba. Ekukhombeni kwakhona ngakhomba indoda eyahle yamithisa nga-eduduko phezu kolunye udubo. Manje ilizwe lakhona likhululeke ngaphi ningagangeli le ntandane. Ngiyintandane esiziphindwe sengiyintandalele abantwaneni ngangizela abantwana abayi-6 sokufe 4 bathiya abantwana abantwana abalokhu enginga labo mina abakazi bahole yona into eyi-1.
Ugogono uthula Ncubena uthi wancedisa kakhulu abalweli benkululeko ngesikhathi sempi kodwa usuku lolu kalandaba lalo.
Angazi abanye abathi bakhululekile, mina vele azange ngikhululeke. Even lakhathesi mina ngiyagula, ngi-patient ye-cancer, I'm a survivor. Bengisilatshwa i-cancer i-stage 4. Okwangiphilisayo ukuthi ngagcina ngisiyigoli, kungasogoli and ngazisola futhi sengisegoli. Ngakhangela amakhiwe esayagxotshayo sebeyibo abangigombolozileyo futhi emtshineni. As I cried ilanga lakhona ukuthi we fought, sathi sikhululekile saxotsha amakhiwe, sembalandele futhi egoli besiyanditreat-a.
Abanye abalwa impi enkululeko babulawa ngesikhathi sombhuqazi wekukurawundi. Ngiyimalesudio 7, igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Ukuhlaziya ezomnotho elizweni ngesikhathi kunanzwa uzibuse uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo nkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emgwaqweni.
Ngokuwoda ngithengisa engingathi khona ngizenda mphinde ngibe yi-cross-border trader ngoba ngizobe ngiwoda ngaphandle kwelizwe ngithengisa futhi.
Singathi kunjani ukwenza umsebenzi lo?
Kunzima kakhulu baba Dube, sesikhangela ukuthi elizweni lethu sisebenzisa ama-currencies engingathi ngama-currencies athiyeneyo. Sine-currency abayithi RTGS eyiyo eholwa ngabaningi esiyibo sibathengiselayo, sibe ne-currency abathi yi-foreign currency okunzima ukuthi siyithole, kodwa kuyabe kuyiyo okumele ukuthi sibe nayo ukuthi siwode.
Manje kusetshenzwa njani? Sibila kusitshele usiqwathele sibile ukuthi nxa umuntu ethengisa uthenga ngemali yiphi njalo uyitshintsha njani abe sesenzani ngamafitshane khonapo?
Nxa sithengisa thina njengamavenda lama-cross-border traders sithengisa ngemali abayithi yibhondi kumbe i-RTGS, imali eyiyo eholwa ngabaningi abahlala khona lapho elizweni laseZimbabwe. Kodwa kusuke kube nzima-ke ngaleyo mali ngoba nxa sokumele ukuthi uye woda ngaphandle kwelizwe kumele ukuthi uze le-foreign currency. I-foreign currency leyo esisuka siyayithenga emkambo omnyama ebantwini esibathi ngosikhathi yenza i-black market. Okungangokuthi uyathola ukuthi ama-rate angikhona akhwela njalo nje ngokusa kwamalanga. Uthengisa into namhla, sasa nxa usivuka usiya ku-black market futhi siyadinga leyo foreign currency izinto uthole ukuthi imali sikhwelile njalo i-rate. Okunjengokuthi sesihlala nje sirana ama-losses, asisatholi inzuzo kumbe i-profit entweni esizisebenzisayo ngenxa yokuthi kele kuhlala kukhwela kwama-rate e-black market.
Pho-ke manje kuphile kanjani khonapho?
Angazi ngesiphiwa bakubiza lethi survival of the fittest. Siyathengisa nje ukuthi akulanye into kumbe omunye umsebenzi esingawenza ngaphandle kokuthengisa. Kodwa inzuzo esiyitholayo ayisafani nenzuzo esiyabe siyikhangelele ekuthengiseni kwethu. Osokumele ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uthengisa kumele ukuthi uyale le imali yakithi elizweni ukuze uthole inzuzo uthengise lawo nge-foreign currency. I-foreign currency yakhona uthole ukuthi abaningi labo kabanayo, onayo ngozabe eyithenge e-black market. So kwenza njalo le bhizinesi ihluke kungabi lethi lama-sales amaningi abantu bengadingi okuningi nxa ukuthi abaningi bakhona abayitholi yena le i-foreign currency.
Lo nkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emgwaqweni obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo olulandelayo luhlelo lwabatsha olwe-The Connection, lapho uNtungameli Inkomo uyabexoxa ngosuku lukazibuse olwe-Independence Day labantu abatshiyeneyo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilaso. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula elizweni ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Abakubandla leZANU-PF bathakazelela uzibuse besithi kunengi okwenziwe ngohulumende webandla leli kusukela ngomnyaka ka-1980. Kulaba cha abathi akukho okwenziwe ngokhulumende okubambekayo soloke ilizwe lathola uzibuse. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga weStudio 7 ngikhona pha eWashington ngisithi luyalandela uhlelo lweLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.